Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 Ntulikazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke yedola leMelika. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwekazi leAfrika ngomvulo ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo ole Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngamaruns edlula alikhulu 111. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu weZimbabwe ukhala ezimathonzi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke nje ngedola leMelika, yena ke ihola idola eleZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu oweStudio 7 usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasila lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithengwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcitshi ecubulana ezomnotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars uzenze ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo. Ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So uyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga. Njalo uzabangela ama shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu emihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwali senzima, especially thina esihola ngama RTGS mawusiye emashopu ukuthiwa sithenge ngama US dollar. Bathi siphile njani nxa kunjalo akuphileki, sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi uMnumzana Peter Stolena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama-RTGS ngapha uziyangena eshop uthola efuna imali yemeli. Asilayo thina le imali yemeli, kasazi ukuthi uhulumende uthi sisayithatha ngabe uyayenza. Abe uyathi bumbi amasalari kube yimali yeMelika ukuze lathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashopu ezinjengama-basic commodities ochukela labo South.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla, osokusengezelelwa layo ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andubana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathi ntambo zemali uMnumzana Mthuli Ncube ehlule, kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola le RTGS alimisanga ukusetshenziswa kwele Zimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni kwamukela idola le Zimbabwe besithi bafuna elemelika kuphela. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Elo Zimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi leAfrika namhlanje ukunanza usuku lokulisana lenkohlakalo ole Anti-Corruption Day. Abekomishini ebona ngokulisana lenkohlakalo eZimbabwe eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC labo ngabanye babangene umbuthano owenzelwe eFrancistown kweleBotswana ukunanza leli langa. Lolu daba luvela kumqondisi Dube weStudio 7 kodwa ke alukangeni luvela eBotswana sizakweluthulela lona nxa solungenile. Ngenxa yesimo esibi kuhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe uZulu usebanjwa ngamandla okusebenzisa indlela zokwelatshwa ezendulo kanye lesetshenziswa kwele China eye-acupuncture. Yonake indlela ye-acupuncture ikhanya isisabalala eZimbabwe, abantu behamba imango emide ukuzofinyelela ukwelatshwa ngale indlela eHarare. Intatheli zindaba yethu eye-Studio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Indawo eziqhutshelwa umsebenzi wokwelapha ngendlela ye-acupuncture isungulwe ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2020 edolobheni leHarare ngemva kokulobelana phansi isivumelwano i-Memorandum of Understanding MOU phakathi kwahulumende wakuleli loweChina phezu kokusebenzisana kwezokwelapha ngemithi yendulo. Umnumzana Johnson Gumbo yena oseke wathola usizo ngendlela eye-acupuncture uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe China ukusungula indawo yalolu hlobo eZimbabwe.
Kungenye i-option esesiza kubalayo ke yokwelatshwa ngoba sesijayele ukuthi siye ezibhedlela siyanikwa ama-injection kumbe amaphilisi kodwa sometimes into lezi azisebenza zisincedi. Ngakho ke lapha ama-China sincedile kakhulu sezasifundisa ke le ndlela yokusebenzisa amanalithi. Hayi kuyabongeka umsebenzi omuhle sibili.
Kwasekelwa ngumnumzana Tafazi weChigandiwa isakhamuzi saseHarare.
So kungaba luncedo sibili ukuthi ama-China asincedise kulolu daba olemikhuhlane eshiyashiyeneyo ukuthi beyelaphe imikhuhlane leyo ikakhulu abokhensa lokunye ongani kudumile kulawa malanga okungalatshwayo lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi akulamtshina leminye imithi yakhona. Kodwa singazi nxa kungasoze kube lobugwelegwele khona lapho obuthize.
UChigandiwa uthi uthemba kungasindlela yokutshontshela uZulu wakuleli ulwazi lwakhe lwezemithi yendulo njengoba vele ubengoyisebenzisayo lanxa ibikhangelelwa phansi ngabanye.
Yebo, ngathi into yamahhala kodwa sabe singakwazi ukuthi abakuhulumende bakhona abakuhulumende abavele besidla lama-China sabe singakwazi ukuthi leyo nto abayikhulumayo ukuthi izabanyamala kuzawuhamba njani bona bazabhenefithana. Into sabe sifuna ukuba wazi ukuthi bona nxa befuna ukusiza ye siyakwazi ukuthi bengasiza. Siyandisa ukubona ukuthi balokubhenefitha bebuya besithi bafuna ukusiza.
Ophatheke emisebenzini yokucubungula ezombusazwe kanye lezempilakahle enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo usola ukwenza kukahulumende ovumela abokuza ukwenza into yinye ebivele isenziwa yizizalwane zakuleli kusukela endulo lapho abantu babevele besebenzisa imithi yesintu ukuzelapha kumikhuhlane etshiyeneyo.
Ye hayi okwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi thina uhulumende silaye weZimbabwe angeke sithi ukuthi is a patriotic uhulumende silaye ngoba egijimisa ukuthi silandele i-technology yabanye abantu silezi natha thina ngithi la eZimbabwe eyenzayo imithi efanana neyamachina naleyo kodwa ayiphiwa ispace esiyiso esifaneleyo. So lokho kutshengisa ukuthi uhulumende wethu yaseyisa thina abazulu.
Lanxa encoma ukusetshenziswa kwemithi yendulo ngabe-China laba uGumbo usola khona ukuthi kuphakanyiswa abokuza kodwa abakithi abahlezi besenza okufanayo bengaqakathekiswa.
Ngabe sikhuluma kunje izibhedlela ezinjengakuparela nyado zile khona lezinatha ukwenzela ukuthi abezinatha bekwanise ukuthi lawo bethole imali njengokuba sekufaka ama-China. Ngoba umuntu uma esegula laphana ukasela choice sokumele ukuthi ethenge khona kokukhona enesibhedlela kabe kutholakala kule imithi yama-China. Izinatha yona ikhona eZimbabwe sila izinatha. Ukhulume nje wethu lo kasikhathaleli kakhathaleli ukuphakamisa abansundu khathaleli ukuphakamisa abansundu bakithi le-culture yethu ngoba imithi naleyi ibuya le-culture yona le abantu bonabo ibuya le-culture abantu bonabo indlela zokuziphila amasiko abanye abantu khathi amasiko abanye abantu.
Okhokhela uhlangothi lo manyano obona ngezokwelapha ngemithi yendulo weZimbabwe China Traditional Medicine and Acupuncture Center uDr. Zhu Wei ulandisa kabanzi ngalolu hlelo.
Most common used technique is acupuncture. Insert needles into acupoints to regulate the harmony of the
indlela esetshenziswa kakhulu nge-acupuncture eyenziwa ngokuhlaba inalithi ukwenza umzimba usebenze kakuhle kanye lokwenza igazi ligijime kuhle ukuze umzimba usebenze ngendlela. Kulezi nsuku sesihlanganisa imithi yesintu leyesilungu.
Le ndlela yokwelapha okubikwa isisetshenziswa eklinika evulwe esibhedlela esikhulu se-Parinyathwa Group of Hospitals isikhanga abanengi elizweni abaya khona ukuyadinga usizo lapho olunikezwa khona njalo kungela mbadalo. Kubikwa inkulungwane yabantu betholiswe usizo phansi kwale ndawo lapho kwelatshwa ngendlela yemithi yendulo. Ndawonye sekwenziwe isikhathi sokwenza lokho esedlula inkulungwane ezine kusukela ngenyanga kaZibandlela kuwona lo mnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kathesike wathi ngithathe ithuba lokuthi silethe enkundleni udaba loluyana olokunanzwa okwelanga lenkohlakalo i-Anti-Corruption Day luvela kumqondisi Ndube oseHaberon kweleBotswana.
Umsekeli kamphathi ntambo yofisini kamongameli weleBotswana uMnumzana Dumezweni Mthinkulu ekhuluma kulumbuthano uthe kuqakathekile ukuthi amazwe abambane kuluseni inkohlakalo uthi usuku lwe-Africa Anti-Corruption Day yisikhathi sokuthi kukhangelwe emuva ubunisibanga amazwe asesihambile ekuluseni inkohlakalo.
Corruption remains a hindrance to social, economic, political.
Inkohlakalo ibuyisela emuva ingqubela phambili intshontshela uzulu ilungelo lakhe njalo ikhweza inhlawulo yokuvula lokuqhuba amabhizimusi.
UMthinkulu uthi ohulumende kumele bebone ukuthi inhlanganiso ezilwisana lenkohlakalo kumele ziphiwe amandla acweleyo kungabi lokungenela ngabezombusazwe. Ilanga le-Anti-Corruption Day libanjwe ngaphansi kwehloko esithi Strategies and Mechanisms for the Transparent Management of COVID-19 Funds. Umqondisi wenhlanganiso elwisana lenkohlakalo kweleBotswana e-Directorate on Corruption and Economic Crime, DCEC, uMnumzana Tshepo Pilane uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuvule wonke amasango enkohlakalo emazweni atshiyeneyo.
The COVID-19 black swan indeed created conducive conditions.
Sesibone ukuqonga kwenkohlakalo okufana lokukhuphula intengo, okungayenzi izinto mgceke kanye lokufaka esikhwameni kweyinye impahla okumele ibe ngekaZulu.
UMnumzana Charles Charuma, okade emele inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, uthi kumele kuqiniswe indlela olwisa inkohlakalo ngayo, ikakhulu ngesikhathi se-COVID-19.
Ensuring that data is accurate, transparent, and free of political influence is key to decision making.
Kumele uZulu athole imbiko phezu kwenkohlakalo kungela kungenela kwezombusazwe. Inhlanganiso ezifana le-ZACC kanye le-DCEC zilomlando wokukhweza imizamo yokulwisana lenkohlakalo.
IZimbabwe ilobelane izivumelwano zokulwisa inkohlakalo lwamazwe afana leRwanda, South Africa, Botswana kanye leNamibia. Abacubungula ezombusazwe abafana loMnumzana Zenzomoyo bathi lokhu kuzwakala kulinyathela elihle.
Lokhu singathi thina in theory kulinyathelo elihle kakhulu ngoba kusho ukuthi amazwe lawa azasizana banikana amaqhinga njalo uma kungabe kusenzakala ukuthi omunye wabantu abacorrupt imali yakhe noma lokho akwebileyo uhambise kulawo mazwe kuza kwenza kube lula ukuthi babafinyelele labo bantu.
Umoyo uthi kodwa akulaqiniso ukuthi inhlanganiso ye-ZACC ilawo amandla olwisana lenkohlakalo ngokuqinileyo.
Lokhe inhlanganiso iZimbabwe Anti-Corruption Commission yaqaliswa. Asikaboni okuthize esingathi thina umsebenzi omkhulu asebewenzile. Sihlala sibona sisizwa belandelela bebopha abantu abakorrupt kodwa abaphansi abangalazikhundla ezinkulu kube sokusiba labantu abalamandla abaphezulu abalezikhundla esibaziyo njalo abazwakalayo njalo kulobufakazi ukuthi bayabambeleka kuzinto eze corruption ababotshwa bayabekela.
Kuyindlela yokulwisana lenkohlakalo ehlanganiswe e-African Union yabeka umhlaka 11 Ntulikazi njengosuku lwe-Anti-Corruption Day. Ugwalo oluhluza isilinganiso senkohlakalo lwe-Corruption Perception Index luthi inombolo zitshengisa ukuthi izwekazi le-Afrika lilenani eliphezulu lenkohlakalo, kukanti ugwalo lwe-Global Corruption Barometer lukhomba ukuthi phakathi kwabantu abane-Afrika abadlula oyedwa bathola usizo emaofisini kahulumende ngokufumbathisa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSavron Gwele, Botswana.
Ulive talk lamhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe. Lilalele umsakazo weStudio 7 ophuma ngapha ngasemsakazweni oseWashington DC. Wake waba ngumcebisi omkhulu esikolweni owayengumongameli Donald Trump welemelika ese-White House, uSteve Bannon, obhekane lamacala athile emthethwandaba, useze wavuma ukufakaza phambi kwekomiti yedale lephalamende ecubungula isehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende nyakenye ngozibandlela mhlaka 6 ngabasekeli bakaTrump owayesephuma embusweni. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken ubike ukuba uhulumende wakhe ubheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kwele Sri Lanka ngemva kokuphuma kwemibiko ethi umongameli walelo lizwe kanye lenhloko yakhe kahulumende sebeveze isifiso sokwehla ezikhundleni zabo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba abantu balelo lizwe betshengisele ngokungena ezikolweni zabakhokheli bobabili bechisa ezinye izakhiwo betshengisela njengendlela yokukhonona ngesimo somnotho eselizweni lelo esingamanga kuhle. Izakhamizi zedolobheni le-Uvalde esigabeni se-Texas khonapha eMelika zitshengisele ngokufola ezitaladeni njengendlela yokukhonona zisola udlakela olubangelwa yikusetshenziswa kwemibhobho i-gun violence. Iningi labakade betshengisela ligoqela imuli zababulawelwe abantwana esikolweni eseRob Elementary School ngoNkwenkwezi. Amakhulu lamakhulu abantu basedolobheni le-New York khonapha eMelika abavinjwa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 ukutshada babelethuba lokwenza njalo bebaningi bengamakhulu kusehlakalo esenzelwe e-Lincoln Center ngesonto. Amapolisa kwele South Africa abikwa lokhu edinga abantu abadubule uxuku labantu babulala abaphose bafike amashumi amabili 19 kuzehlakalo ezimbili endaweni zokunathela utshwala emabhawa. ele Egypt libikwa libhekane lendlala enkulu engazake ibonakale embalini yalelo lizwe. La ibikwa ibangelwa ikakhulu yimpi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine evimba ukuthengwa kokudla ovela phetsheya kolwandle emazweni awe Europe. Uhulumende waseKenya umanyane labenhlanganiso ibona ngezempila kahle emhlabeni jikelele. Eye World Health Organization usungula uhlelo lokusabalalisa ulwazi lokumelana lezihlakalo eziyingozi kwezempila kahle ama medical emergency hubs. Kusenzelwa ukubana kuthathwe amanyathelo ngokuphangisa lokucebisana ukuthi abantu benzeni ezigabeni ezijineyo zelizwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zakwele Senegal sezisungule imikhankaso yokuvimba ingozi yokuthiwa kwenhlanzi okwedlulisa amalawulo okungakhokhelela ekutshabalalisweni kwempilo yezinanakazana lezinyamazana zendle eziphila emanzini. Kule ndlovu zakwele Malawi ezifika amakhulu amabili lengxenye 250 ezikhangelelwe ukususwa endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeliwonde zisiwa eKasungu National Park ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Lokhu kwenziwa ngenjongo yokuphungula inani lendlovu lezi eziseliwonde ngoba seziziningi kakhulu njalo seziyingozi empilweni zabantu.
Lezo ke bekuzindaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobe eleSingapore ngama-runs edlula alikhulu 111 emdlalweni walo wakuqala kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba owe 2022 ICC T20 World Cup ozaqutshelwa kwele Australia. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amabili lamachumi amathathu lesithupha lilahlekelwe ngabadlali abahlanu kuthe leSingapore seliphendula lenelisa ukuthelela amaranzi alikhulu lamachumi amabili lanhlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Umlandeli womdlalo kakhilikithi Washington Sbanda uthi bekuqakathekile ukuba iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni walo wakuqala.
Abafana basekhaya badlale kahle kakhulu emdlalweni wabo wokuqala lakade bengqikelana lesizwe saseSingapore. Sithemba ke bazaqhubeka kanjalo okuza sinikeza amathuba okubana ke sidlulele phambili. Ngakho kunye siyabonga abantu sibabonile bebuya ukuzoxhasa abafana. So ngathi ke abantu bengabuya ngobuningi ukuzosupporta isizwe, abafana bazizwe bexhaswa labo ukuze abanika intshukuntshu zokubana ke banqobe emdlaleni yabo elandelayo.
Iqembu leZimbabwe lele Singapore kusibaya sika Group A ndawonye lele United States of America kanye lele Jersey. Iqembu le USA linqobe le Jersey ngama wickets ayithoba nembili emdlalweni odlalelwe enkundleni yebulawayo Athletic Club. Kumidlalo elandelayo iqembu leZimbabwe lizadlala lele Jersey ngolwesibili kuthi ngolwesine lizadlala lele United States of America. Ocubungula umdlalo kakhilikithi Dumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe kuzamele libophe ziqine kumdlalo wangolwesine.
Ukulondoda utshaya weUnited States uTaylor utshaya i-century 101 from 55 balls. Ke kutsho ukuthi nguye ke umuntu ama-chevrons okuzamele amnanzelele, yiwo ozadecide ukuthi ama-chevrons azahamba kuma-semifinal nxa engadla iUnited States. Kodwa ke lawo amanye amaqembu akhatshana kakhulu kweZimbabwe, oSingapore labo-Jersey, kusasele umsebenzi ukuthi bafike i-level eZimbabwe khona nxa sikhayela khona kanti iZimbabwe ile test status and member ye ICC full member.
Kusibaya sika Group B kulamaqembu abalisa ele Papua New Guinea, ele Hong Kong, ele Netherlands kanye lele Uganda. Amaqembu azaphutha imidlalo yezibaya ehle ezindaweni ezimbili eziphezu kwesifaya, yiwaza dlulela kusigaba esilandelayo esesemifinal. Ukuthi lawa azanqoba lapho yiwaza kuyadibana kufinal, kube yiwo njalo aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqutshelwa elizweni lase-Australia. Kumidlalo yesibaya sika Group B iqembu le Netherlands linqobe le Papua New Guinea nge 52 runs, ukuthi ele Uganda linqobele Hong Kong ngama wickets amabili. Sikhangele umdlalo wenguqu, iqembu le Highlanders selikhuphukela ahlala endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo kusigaba seKasilaga Premier Soccer League ngemva kokunqoba ele Manyika Diamonds nge 3 kanyanga ngesonto. Iqembu le Highlanders lemiklomelo ngamachumi amathathu
ngemva kokudlala imidlalo engamachumi amabili phezu kwengalane kuleqembu le FC Platinum lona elilemiklomelo engamachumi amane lantathu njalo elinqobele kulawo Chiefs nge-1 kanyanga omgqibelo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Khathesi-ke esigabeni sethu lapho esinika ithuba abalaleli bakastudio 7 ukutsho imibono yabo sesibafaka-ke enkundleni okwamanje.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Linelisakaza njengoba zinjalo bafowethu. Sidiphilani, niphile maliphilile bafowethu. Siyabonga. Mina ngumpanda moyo kugongo kwama village ward 9 Bulilima West. Lapha kukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha. Lapha sekuthiwa kulabantu kule amaroli, kuyathiwa kule roli ethwala abantu isiyabe siya register kuvota. Kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngaba bazathwala futhi besiyavota akikulungiswe lapha kanti sekwenze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister ukuthi abantu bayathwalwa kuthiwa bayeregister ukuvota akuzakali kahle mina ngikuboni kahle ake sifake namehlo lapho ukuthi kwenziwani lapho kwenziwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana labo ezithupha bayabuya one day badlula bayadlula abanye bezwa kuthi sebedlulile ake kuzwakale ukuthi le nto ikhulunywa kuthiwa kuyalungisa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupha. Ngiyabonga ngabe imude kakhulu.
Kwistudio 7 niyaphila ninjani basakazi? Yalibingelela basakazi bami, yalibingelela kakhulu lonke. Ya, yalibingelela kakhulu mpela. Ya, hayi siyabonga kakhulu, siyabonga izindaba, siyabonga izinews elisinikeza zona ezinhle. Ya, siyabonga kakhulu. Ya, hayi kuhle kakhulu. Ya, sesilindele izinyuzi, izilindele inyuzi. Ya, kuze siphawule phela, kumele siphawule ngento esizizwayo ukuthi khona manje kwenzakalani. Asila radio lapha manjengamanje. Ya, cela lisiphe izinyuzi kakhulu, siphe inyuzi, lisiphe indaba. Ya, lisiphe indaba ukuze siphawule lokho sekuzwisisa lathi ezweni lakithi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu.
Balibonani kwi-Studio 7, salibonani. Nathanda ukuthi badala eZimbabwe ebulawayo ngapha sinanzelele kulo mpholisa lo kuthiwa ozibiza Silivo lo wethu. Lolu ababezekhaba ke behlasebe bedlama ukulandelela yena into zonke azenzayo ngoba uyathatha imchova lapha eyivalela ngale kuye drilolwe isibhathe sithi labo $80 thina siyithanda into nala yenzayo sibe sisibhadala isi 1000 pound efine kumbe 2000 pound efine yena besithatha i-$60 kumbe $80 kanti indaba yona igazethi igovernment ingazigazete into ezifunakalayo emchoveni kawani sibe kwazi ukuthi amafinde yalokho amingangaka lokho amingangaka wani sesivele sipha ama-user like government kawani kulolokho siziphi umuntu emzini wakhe siziphi umuntu esiyakudlalalela emuli yakhe emzini wakhe. Salibonani badala, mina ngithanda ukubingelela lonke ku-Studio 7. Mina bengithanda ukuphawula ngendaba le yama-corruption la eyenzakala kolayo ikakhulu kwelayo abezekho sicela bezama ukuhlasela kwi-drill lolo emaphoyisa edrilolo la ethatha imijova yabantu isiyayivalela ngale kule nkalakathi ecorruption efihlekeleyo kwaphana ukuyivalela imijova naleyana ngoba imijova leyana igcina iphume kwaphana isibhadaliso 100 kusiya kubo from 50 kusiya ku-100 US dollar okokuthi okuthathele kubamba sebekuthatha imijova beyovalela ngale sophuma ngakodize enkalakatha
zemali. Labo-ke ngabalaleli bakastudio 7 esibanike ithuba lokuthi batsho imibono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Singekehlukani isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. UZulu weZimbabwe ukhala izimathonsi ngodubo osolukhona elizweni lokuthengiswa kokudla lempahla yonke ngedola leMelika. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika namhlanje ukunanza usuku lokulwisana lenkohlakalo olwe-Anti-Corruption Day. Iqembu labesilisa ilimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqobele eSingapore ngamaranzi edlula likhulu 111. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.